Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 Nkwenkwezi 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele liqinise laya kuzigidi ezidlula ezintathu, 3,332,894. Kuthi eZimbabwe lokhu bengamashumi amane 40 abafunyanwe belaleli gciwane. Iintatheli zindaba zeZimbabwe sezifakwe esibangeni sezisebenzi eziqakathekileyo esibizwa ngokuthi yi-essential service, kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngesikhathi ilizwe libhekane lekulwisana le-COVID-19.
Onozindaba abalambasa lezinto zokuzivikela ngesikhathi behlaziya izindaba. Ngalapho-ke sikhuluma ngokuthiwa yi-personal protective equipment ngesilungu.
Kuhlelo Woza Friday lamhla sihamba lecando elicula umdumo werumba elisacathulayo elefani express.
Ngoqala indlalela abanye abantu ngaqhubeka indlalela abanye abantu bathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqalisa ke elami icembu kuthiwa yiSamu Express.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele liqinise laya kuzigidi ezedlula ezintathu, 3,332,894 namhlanje. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo ekhokhelayo, ilabantu asebedlula isigidi, 1,099,145. Sekwezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 234,828 asebebelewe COVID-19 emhlabeni jikelele. Kodwa ke asebesinde kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi, 1,053,516. Emazwe nawezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane, 38,825 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye, 1,634, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lambili lengxenye, 12,543. EZimbabwe inani labale COVID-19 lokhu lingamashumi amane 40, kulabahlanu abasinde kulo mkhuhlane wabulala abane. Iintatheli zindaba zeZimbabwe sezifakwe esibangeni sezisebenzi eziqakathekileyo esibizwa ngokuthi yi-essential service, kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19, kodwa bathi basebenza bengelampahla zokuzivikela lapho besebenza. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume namhlanje ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezamalungelo entatheli zindaba eMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, umnumzana Clarence Ziba, usola ukuhlukumezeka kwentatheli zindaba ngalokhu.
Onozindaba bayahlukunyezwa emsebenzini yabo bezama ukunika abantu ulwazi COVID-19. Phakathi kwenyanga kaMabasa, iMisa yathola ukuthi onozindaba abayisishiyagalombili bahlukuluzwa emsebenzini yabo. Leli linani esithemba ukuthi liphansi, bengabe bekhona abahlukuluzwayo kodwa bengazi. Phezu kwakho konke, onozindaba abalampahla lezinto zokuzivikela ngesikhathi behlaziya izindaba. Ngalapho-ke sikhuluma ngokuthiwa yi-personal protective equipment ngesilungu. Kudingakala ukuthi bethole izivimbamlomo, amagcobo, lempahla yokugqoka uma bephandle besenza umsebenzi wabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane loSiziva.
Kulusizi uma bengatholi iprotective clothing ngoba yibo abasebenza on the front line labantu behlangana labantu okutsho ukuthi baku risk enkulu kakhulu ukuthi bethole lo mkhuhlane. So sicela ama companies wabo kanye lohulumende weZimbabwe bezame uku protecta laba bantu ngoba banika iservice enkulu yabathi critical service ngesilungu. So siyacela sibili bebanakenele bengaze bathatha umkhuhlane lo oyingozi kabi.
Umqoqi wenhlelo kubandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uthi kuyadanisa ukubona abantu besebenza bengelampahla yokuzivikela ukubamba iCOVID-19.
Namhlanje sikhumbula usuku lwezisebenzi umhlaba wonke jikelele. Iye kwahlangana nesifo se-coronavirus i-COVID-19. Kuyasidanisa ukubona izisebenzi kakhulukazi ezisebenza nomphakathi zingelayo impahla yokuzivikela kulesi sifo. Lokhu kungokusobala okutshengiswa nguhulumende wakulelizwe ukuthi akabanakekeli abantu njalo bangabantu abalobugovu obukhulu kakhulu okwenza abantu banganakekelwa kulesi sifo.
Isikhulumi sebandla leMDC Alliance umnumzana Sibe Ntshirodza uthi kubalulekile ukuba intatheli izindaba zitholiswe impahla yokuzivikela ukubamba iCOVID-19.
Kuqakathekile ukuthi intatheli zezindaba zinikezwe lazo impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Ngoba phela umkhuhlane lo awukhethi ukuthi umuntu yisinothi, umuntu ngumyanga, umuntu lenkomo eziningi kumbe umuntu kala nkomo eziningi. Njalo zananzelela ukuthi intatheli zezindaba ziyangena ezindaweni ezijiyeneyo. Indaweni kuyabe kubalulekile ukuthi intatheli zezindaba zithole usizo.
Umabhalane jikelele we-ibhethi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuthi intatheli zindaba azilampahla yokuzivikela ukubamba i-COVID-19.
Is ukubana onozindaba kabana protective clothing kodwa uhulumende watsho ukuthi ba part of essential services kodwa vele khona akukho esingakutsho ngazo uhulumende lo akazange wazinikela nga-anything. Ngilethemba lokuthi amakampani abasebenzela yodwa kuzuthe kwenzi ebanikeza protective clothing.
Isakhamuza kobulawayo unkosazana Nozipho Moyo uthi uhulumende uyehluleka ukunakekela izisebenzi.
Uhulumende weZimbabwe uyehluleka ukuthi eyenelise ukuphatheka kwezisebenzi njengabantu abakhayela intathezilindaba ama-journalist uzananzelela ukuthi khathesi yikisho isikhathi sokuthi sibe sixwayisa sihambisa ulwazi ngendaba ze-corona.
Namhlanje ilizwe limanyane lomhlaba linanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day kodwa intatheli zindaba ziyakhonona ngendlela uhulumende aziphatha ngayo ethi lokhe kuqalela umkhuhlane kabatholi impahla yokuzivikela ukubamba umkhuhlane we-COVID-19 njalo bayahlukunyezwa ngabezomvikela kungakhathalekile ukuba isisekelo sombuso siyabapha ilungelo lokuthapha indaba ezweni. Embikweni owethulwe nguNobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter yena uthi uhulumende uyaqakathekisa intatheli izindaba ukuba besebenze bekhululekile bengahlukunyezwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zihlalele evalweni izisebenzi eziningi eZimbabwe zisesabela ukuphelelwa yimisebenzi ngesikhathi zihlezi emakhaya phansi kweziqondiso zohlelo lukahulumende olwe-lockdown emizameni yakhe yokunqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele abaningi bamankampani labo bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezimbalwa njengoba umsebenzi wokulungisa impahla abangazithengisa bathole inzuzo umile ngenxa yohlelo lukahulumende ole-lockdown. Nevistama usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa isebenzi olwe International Workers Day. Umnumzana Sikhumbuzo Sibanda isakhamuzi saseHarare ngomunye wabahlalele evalweni.
Bekathi laye uhulumende futhi ancitsanga. Awucaci ukuthi ncitsanga njani, ngunqitsa bathu. Ngaba amabhizinisi ukuthi bangavali lokuthi isebenzi zingalahlekelwa imisebenzi.
Enye inkinga uSibanda ethi ludaba lokungacaci kukahulumende ukuba sizobani azolutholisa abanini mabhizimusi abayibo abaqhathi babo.
Ona amabhizimusi akhona azancitiswa kanjani, bazancitiswa ngayiphi indlela ukuze amabhizimusi abo aqhubeke esebenza lazo izisebenzi zisebenza. Akukacaci ke ukuthi bangaki abangalahlekelwa yimisebenzi ekupheleni kwekuvalelwa ke lokho. Asikwazi lokuthi phela i-lockdown le izaphela ke kuviki ezayo yini kumbe izayengezelelwa. Kuba nzima ukuthi sitsho ngalesi sikhathi ukuthi ekupheleni kwayo mingaki imisebenzi engacitsha. Kuye abanzima sile ukuthi siyekwazi okwamanje. Lokho simbendele sibona nje ukuthi kuhamba ngayiphi indlela.
Umoyo uqhubeka ethi ohulumende bakwamanye amazwe baphakathi kokudinga imali abayibeka eceleni ukusiza abamankampani ngezikhathi ezinje, kodwa eZimbabwe akunjalo.
Ngapha ke kwele Zimbabwe besingakaze sibone ke inhlelo ke ezivelela kohulumende ezingenza ukuthi abantu bancedakale nxa basezindlini okwamanje, kumbe inhlelo ezikhangelane lamakampani ukuthi ancediseke ahlaleke evulile. Ngaba zimali ezinganikwa amakampani ukuthi akwanise ukubhadala izisebenzi bezincedisa njalo ukuthi bengavali. Asikaboni ke inhlelo ezivela kuhulumende. Sivala kwamanye amazwe ukuthi uhulumende ke bakhipha ke ama-packages, inhlelo ezithize ezincedisa amakhampani, ezincedisa abantu.
Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi labaqhathi e-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, umnumzana Israel Murefu, uthi isifiso sabaqhathi yikubona izisebenzi zibuyela emisebenzini yazo ekupheleni kwe-lockdown.
Remember, businesses have an obligation to remunerate or pay them.
Sikhumbule ukuba umlandu wabo abaqhathi ukuhlawula lezisebenzi, njalo kungasinjongo yabo ukuba zilahlekelwe imisebenzi lezisebenzi. Kungaphezu kwamandla abaqhathi lokho nxa kuthi kwenzakala, ngoba kuyabe kungasimtando yabo ukuba kube njalo. Sekubangela i-lockdown kanye lomkhuhlane osekubangela ukungasebenzi kuhle kwamankampani. Abaqhathi bazimisele ukuba izisebenzi zingaze zalahlekelwa imisebenzi njalo kungasintando yabo nxa sekuthe kwahamba ngenye indlela.
Umure futhi isicelo sabo njenge-MCOS kuhulumende yikuba aphange agcwalise isithembiso sakhe sokubumba isikhwama semali yokubancedisa.
If they can access that fund that could save,
kungasiza lokho ukulondoloza imisebenzi eminingi kakhulu xa kwamabhizimusi engenelisa ukuyithola leyo mali. Sikhangelele ukuba umphathintambo wezemali aphange akwenze lokho, akube yosobona ukuba bazayithola njani abamakampani leyo mali ukuze benelise ukuyisebenzisa ukulondoloza amabhizimusi abo kanye lokulondoloza imisebenzi.
Emazwini akhe awethulele uZulu ekunanzeni usuku olwe-International Workers Day, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukutholisa isebenzi iholo elingabaphilisa, kodwa esehluleka ukukwenza lokho ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuqonga kwesisindo semali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le yiStudio 7 yesakaza eseZimbabwe. Lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ku live talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele, kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo le-coronavirus asenelisi ukulincisa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abalwela amalungelo entatheli izindaba emhlubulweni we-West Africa bathi intatheli izindaba eziloba kumbe zisakaza ngodaba lwe-coronavirus zihlaselwe kakhulu njalo zibotshiwe. Kodwa bathi lanxa lokhu kusenzakala, isigaba lesi sesinemithetho engcono eyokuphatha intatheli izindaba kusukela ngomnyaka ka-1919. Ilizwe leCameroon selesule iziqondiso zokuthi abantu behlale ezindlini ngendlela yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, lona eselibulele abayinkulungwane lamakhulu ayisithiyagalolunye 1900 njalo lahlasela abangamachumi ayisithupha lantathu.
Ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukwenza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo ele-World Press Freedom Day elingenzwa ngesonto lonyaka, intatheli zindaba zithi ukumela iqiniso kuyazincedisa ukuze zilobe indaba zingayimelanga gcele loba ukwesaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesonto mhlaka-3 wayo nalenyanga kaNkwenkwezi, eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le-World Press Freedom Day phansi kwendikimba ethi Journalism without fear or favor. Lokho kuza ngesikhathi intatheli izindaba kweZimbabwe zisithi ziyahlukumezwa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Umnumzana John Masuku intatheli izindaba elodumo uthi intatheli kumele zisebenze ngokwezinzileyo ukuze zihlonitshwe ngohulumende lozulu.
Ngibona ngazani umsebenzi wethu lo wokusakaza lo wokuloba nxa siwenza ngendlela esafundela ngayo uzaqhubekela phambili. Kodwa-ke kumele sibe phambi kwalabo abahaza amanga ngokuphangisa ukuthola iqiniso, siphumise izindaba thina masinyane, ngoba okuningi okwenza ukuthi amanga asabalale yikuthi kuyabe kungela qiniso. Njalo kumele sikhuthaze labo abalombiko, labo abalobufakazi, baphangise ukubutho kwinhlanganiso zezindaba ezifana lezethu ezikhuluma iqiniso.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Faith Ndlovu owenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ.
Amandla okuthi sikhulumisane lalaba abaphethe umbuso esingathi ngama-duty bearers. So imedia ile very important role in society ukusinika information eqakathekileyo that we need to hold to account those who are in power.
Umhleli wephephandaba lenyuzimbabwe.com umnumzana Nkosana Dlamini uphatha ngezinye inhlupho ezibhekane lentatheli izindaba.
Ziningi indaba ezenza ukuthi intatheli zingatholi ukukhululeka ekusakazeni kanye lokuloba indaba. Sizakhangela indaba ezifana lokuthi intatheli ziyakhangela ukuthi ziloba ngobani elizweni, ikanti lowo muntu eziloba ngaye umuntu lesikhundla mhlobo bani. Zinanzelela ukuthi abezombangazwe kakhulu intatheli ziloba ngabo kakhulu, ikanti laba bantu abezombangazwe ngabantu abalezikhundla, ngabantu abesabisayo njalo abenelisa ukusebenzisa imithetho kanye lezikhundla zabo ukuthi zenelise ukuhlukuluza lezo ntatheli.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende uthi olunye udubo yimithetho eselizweni.
Inkinga yimithetho nxa sesikhayela ukusebenza kwentatheli izindaba eZimbabwe, kule mithetho eminye esabekayo yenza kube nzima sibili ukuthi intatheli izindaba zisebenze. Okwakhathesi siku-lockdown kule statutory instrument eyarelizwayo ngupresident Emmerson Mnangagwa ethi nxa intatheli izindaba zingabhala into abayithi fake news bengakuvalela okwe-20 years. Lokhu kwenza kube nzima manje ukuthi thina sibhale ezinye indaba esiyabe sikwazi ukuthi zingabe zenzakele, ngoba sesesaba ukuthi uhulumente uzathi i-fake news bekuvalele 20 years.
Ilanga le-World Press Freedom Day elabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations linamba minyaka yonke ngoNkwenkwezi ngendlela yokuveza ukuqakatheka kokwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kungena migoqo ebekelwa intatheli izindaba njalo zingahlukumezwa. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni kanye labazali bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba angenele kudaba lwezemfundo ngalesi sikhathi sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-COVID-19 ukulondoloza impilakahle yababalisi leyezifundi lapho zivulwa izikolo ukuze zingabe zabangenye ingxenye yalabo abasabalalisa igciwane elizweni. UNavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi izikolo sezikhanyulelwe ukuba zingavulwa yiloba yisiphi isikhathi ngemva kokuba ikhefu seliphela njalo ilizwe selibanga emaphethelweni ohlelo lokungahambihambi lokuhlala emakhaya olwe-lockdown mhlaka 3 Nkwenkwezi. Izikolo elizweni bekumele zivulwe mhlaka 5 Nkwenkwezi kodwa uhulumende uthi zizophuza ukuvulwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uchasisa ngokubenze benze lesi sicelo.
Sazise umongameli welizwe ukuthi aluba izikolo zivulwa sifisa ukuba avulele ukuqhatshwa kwababalisi ilizwe lonke njengesilinganiso somthetho. Selokhu uhulumende wama ukuqhatsha ababalisi ngesizathu sokuswelakala kwemali yokubhadala iholo, ababalisi bazithola besengozini yokuthola lo mkhuhlane lula ngoba umbalisi munye uzithola eseqondane lamaklasi amabili alabantwana abayi-8 kusiya phezulu. Kube kanti ngokomthetho oqondileyo kumele umbalisi abe labantwana abayi-40 kuphela.
Abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi kumele zivulwe isiphelile leyo coronavirus. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Nation Mudzitirwa uthi bafuna ukuba zivulwe ngezigaba ukwenzela ukuba kungaze kwaba lokuminyana kwezifundi.
Qale ngabafundi abazabhala imhloliso. Njenge-R2s sikhangelele ukuthi uhulumende avule isikhwama ese-Education Equalization Fund esizancedisa izikolo ikakhulu ezisemaphandleni ezingela gesi nalokho azenelise ukufunda ngokomoyeni okuthiwa yi-e-learning.
Omunye wababalisi abafundisa emaphandleni umnumzana Thomas Hadebe uthi kungaba kuhle nxa uhulumende engathola imali yokusebenzisa ukuthi abantwana bonke bahlale ezikolo.
Ngeleyo ndlela singawuvikela umkhuhlane ukuthi bengasuki lawo ngemakhaya beyolethe esikolo besukela esikolo njalo beyohambisana kaya. Kunzima ukuthi sivule izikolo kodwa siyafisa ukuthi sizivule izikolo kodwa sizazivula nxa uhulumende wethu esekwanisile ukufaka amanyathelo aqinileyo ukuze lathi sikwanise njengabantu sivikele labantwana bevikelele ukuya ezikolo.
Kwasekelwa njalo ngomunye wababalisi umnumzana Nyathi othi uhulumende kumele aqale adinge eminye imizamo yokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane.
Kule ndaba eyokuhlala e-social distancing ukuthi umntwana nomntwana kumele ebe le-deski lakhe, sizakhangela ukuthi izikolo zingaki, abantwana bangaki, bazahlala njani. Lizathola ukuthi kulezinye izikolo ezincane ezisakhiwa azilayo le furniture, azilayo i-capacity yokuthi kube le-furniture nale eyokuthi abantu benelise ukuhlala social distancing. Of course siyayizwa indaba yama-exam classes ukuthi kulama-coursework lani, but is it worth taking i-risk yangkhona ngalesi sikhathi esikiso?
Umfundisi Wison Dutch we-United Evangelical Church in Zimbabwe uvumelana lokuchiwo ngababalisi.
Parents are the major stakeholders in every school. There, it is very important for them to be consulted.
Abazali yibo uhlangothi olukhulu, kungakho kuqakathekile ukusebenzisana labo kule ndaba. Kumele njalo kuvunyelwane ukuba lezo mali ebezihleliwe ukuba zisetshenziswe kusukela ngezibandlela kusiya kumpalakazi zisetshenziswe ukudinga impahla edingakalayo ekulwisaneni ngalo mkhuhlane. Ukubaliswa ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo ezikolweni, sepa lokunye okunenginengi okudingakalayo.
Say water, soap and all other things.
Umsekelo omphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele intatheli zindaba kusukana isanda kwedlula ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa nguye olamandla wokubetha usuku lapho zizovulwa khona isikolo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elicela umdumo werumba elisacathulayo elesango express lona elisanda kwethula idlalade lalo elawuqala elilesihloko esithi umalayitsha untungamile Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iqembu leli likhokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMadam Simanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu kumsimanga ecasisa ngembali yakhe.
Into kumculo ngiqale kudala mpela ngumuntu vele odlala eKatari kakhulu odlala isiginci. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngase ngiqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonektha nalathi obabe funa ukuyenza into zemshado obenza naba le mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Kuyini ongakusho kubalandeli Msimanga?
Abangatheni amafunkhungu lokuthengisa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngathi ngabaculi. Siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sikudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lima siyiripota ngemali ephezulu kakhulu.
Ukuthenga idlalade lenu balithola njani?
Oyabe funa mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusikonekta ngu 0612659640. Mawufuna uya WhatsApp, mawufuna ufone uyalithola ke CD.
Lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe leSamu Express ngale ekaMalayitsha ethi maphokothela.
Ngesikani wathi sikhangele ebesihamba phambili inani lasebefunyane kwele gciwane le-coronavirus emhlabeni jingelele liqinise laya kwizigidi ezidlula ezintathu 3,332,894 eZimbabwe lokho bengamashumi amane 40 abafunyanwe belayo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Prophet Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elithuliwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.